soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 15 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuba sekuyiwenze ekuseni sakhonda i-forensic motion emuva kwe-generali ezerefina yeseyitola. Sosemasuka lapho bathi kulo tiswe yi-1 anonlanga yaziwayo. Babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sabona ukuthi nguye.
Bulo wesilisa unakanelwa ukuthi ubulele umkakhe kwele South Africa ngesihluku ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa.
Sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala ekhuba i-oyili oshukela lento engayangikhona iphezulu uthileshi njengathi sisemaphandleni uyabusehluke ukuthi u-afforde ukuyethenga ikhuba i-oyili ye-$15.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazane abahlala emaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Usehlakalo esithiye uZulu weJujume ePlumtree ekhuza umhlola kulo wesilisa unakanelwa ukuthi ubulale unkosikazi wakhe kwele South Africa ngesihluku esimangalisayo ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa. UFortunate Nkomo unyamalale ngomvulo elokitshini leHillbrow eJohannesburg evela emsebenzini wazotholakala isidumbu sakhe sigwazwe ngengqamusa sasesikasikwa salahlelwa duzane lomfula uJoskei elokitshini leAlexandra. Umyeni wakhe uPenius Ncube onakanelwa ukuthi nguye ombuleleyo uthe ngokucatsha komkakhe kwele South Africa wagada walubhekisa emzini wabo eJujume lapho afike wazibophela khona laye wafa. Amapholisa aseZimbabwe laweSouth Africa akufakazile konke lokhu. Imuli kaFortunate Nkomo iphakathi kokulungiselela ukuthwala isidumbu sakhe sisiya ekhaya kuliviki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomne wabo umnumzana Valentine Nkomo.
So kuchikina wasuka ngemande emsebenzini ekuhambeni kwakhe kasaphendukanga. Then ngabo 5 wafaka imeseji ethi khona uselindele iteki. So kuthe kwahlala kwaze kwatha ama-9 makutha ama-9 umfazi kamalume onguye kusesala naye sekumwhatsappa futhi ebuze ukuthi hawu kanti lapho khona uright nje ungasatsho lokuthi unga. So kwase kutendelwa kuthi hhayi ngi-right malume ngie ngitshayisa umlungu wathi ngilale lapho. So kutho ukuthi ifoni le yayingasakuphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangelisisa kathesi ngoba yena waphendule ethi usetekisini. Then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani selifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela iringa kodwa ingabanje ama-WhatsApp masowasiphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe la wayevele ehlala khona kodwa wayengasahlali khona kwaleso sikhathi wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho. Ma sifonela ifoni yakhe nosisi ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda kodwa ma sifika athi kukhiwe kufaka inkalakata ekhiye phansi ikhiyele phansi. So sifonela amapholisa abuya kwaze kwazokwatela indlu ngabo 12 usuku bathola ifoni khona kwanabo kodwa endlini akula muntu. Sayahamba ke savula ikhesi imeeting khonapho ebusuku kwaze sasuka e-police station number 4 eHillbrow. wabo 4 ekseni wavuka ke kuwenze ekseni saqonda ekhaya forensic forensic mosha emuva kwe-general ezeresina yeseyisola so sima kusuka lapho bathi kulo siso yi-1 anonda ongayaziwayo wabuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sabona ukuthi nguye
lo myeni wakhe babe vele behluphana
ya bebehluphana kodwa hayi lokhuyana ukuthi kuyahluphana ku-serious
isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya
sabona ukuthi sisuka Thursday
umnumzana Valentine Nkomo umnewabo kamufi unkosazana Fortunate Nkomo yena onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkakhe ngeviki edluleyo kwele South Africa inkulungwane zabantu zivuke zigcwele lapho okuza kwakhiwa khona indawo yamavinkili eGodini Mall namhla ekuseni bedinga imisebenzi amapolisa acine ebizwa ukuze ancedisa ukuqondisa abantu ngenxa yokuminyezelana kwabakade besendwendweni yokubhalisa abanye kungabalele khona ukuze ezama inhlanhla yabo ekutholeni umsebenzi ubathabile masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo
ngesikhathi imisebenzi iswelakala elizweni ibulawayo ikhangelelwe ukuthi abanye abalihlekana batholiswe imisebenzi ekwakhiweni kwesilindelo samabhasi esiyabe sigoqela izitolo kanye lendawo zokuzilibazisa eGodini Mall namhlanje ikampani yeTerracotta iyo eyakhayo lindawo inikeze abantu ithuba lokuzodinga umsebenzi inkulungwane zabantu abagoqela omama lamantombazane babuye ngobuningi ukuzezama inhlanhla yabo ekuqhatshweni ngenxa yobuningi babantu ababuthene eGodini kucine kusiba lobudlwangudlwangu kulindawo okutshengisela ukuthi ngempela abantu bakufunile ukuselela imuli zabo ekhuluma ngemva kokuthola amaphepha umnumzana Marshall Mhlanga uthi abantu baqale beqoqekile
balabathe sihlale ngama line bathi sebeqala ukuthi benikeze amaphepha besithi each paper kuyahamba lo labantu abakho abayi 5 liyo photocopy paper and then into kathi senzakala abantu basebebuya sebeyisibhubhubhu sebefuqela jamula amaphepha and then amapolisa they were trying to control but bayehluleka ukucontrola abantu ukuthi abantu bethole amaphepha kuhle kuhle
abaqhathayo bagcine besithi abantu baza kuyathatha amaphepha emapoliseni ukuthi kwenqatshelwe ubuqili ngalawa maphepha unkosikazi Mildred Sivalo isakhamuzi sakobulawayo uchasisa ngobunzima ahlangane labo ezodinga lomsebenzi
mina ngibuhlungu ngento engihlangane layo ngibuye izolo ntambama ngabo 7 o'clock ngabhejela ukuthi indlu yami ngenxa yoduka engihlangana lalo ngesituation engiyiphilayo lapha eZimbabwe ngisithi lami ngincedisa sanelo samfana sibone ukuthi senzani imuli njoba libona into zinjani kwenzakala ngalala lapho ngachuba belele yedwa labantwana kodwa into ezisumhlungu kakhulu banikeza amanamba ngo 8 o'clock bathe benika amanamba ngo 8 o'clock bathi khona khona ithe siyaqala ukuthatha bagcina ku number 250 amanamba angikhona la kathe sesilawo lapho ezikhwameni besinyiswa sisenziwani sisenziwani bagcina bengasalandeli line kodwa abantu abagcina bethola amafomu bazivuyele ekuseni sokusile thina silele khona sisathola ngalo
uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo njalo kumele lulethe inguquko kobulawayo endaweni zokuhamba abathole amaphepha baveze ithemba lokuthi labo bazathola ithuba lokuselela imuli zabo laloba bekunzima ukuthola amaphepha okubhalisa ngenxa yokuphithizela obekulapha abanye abantu bagcine bethatha amaphepha bewathengisa phandle kweGodini ngemali esuka ku-50 cents isiya kudola lokhu kusolwe nguZulu bethi abaqhathi beGodini bekumele basebenzise indlela ezehlukeneyo ukunikeza uZulu amaphepha lawa okubhalisela umsebenzi ngoba iningi labantu libuye licabanga ukuthi bazahle baqale umsebenzi inani labantu elibuye ukuzedinga umsebenzi litshengise sobala ukuthi inani labantu elivele lidinga umsebenzi liphezulu njalo kusadingakala ezinye inhlelo ezithize ukuthi ziqede lesi simo kuZulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Zimbabwe elimanyelene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana abahlala emaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje. Abesifazana laba bekhala ngokoma kwempilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalolu suku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo walezinsuku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhuba i-oyili oshukela le nto engeyangikhona iphezulu. Uthi like njengathi sisemaphandleni uyabusehlule ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima impita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise impita yakhe.
Kusiya ngenyanga yakwazi ukuthi ithengise o-$80 ngambhajetha manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange $80 ngaphandle kokuyihukiwelthi sokuvukile laphana la osusiye layina labantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe isakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe ngohulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sicela ukuthi ngabe siyenza ubaba kasisize ukuthi sibe lamanye nje ama-club kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labe sifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo sithi Happy International Day of Rural Women.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi besithi ibutho kumele lingasetshenziswa ekulungisiseni indaba ezingalungiswa ngumthetho. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa yokuthi uzasebenzisa ibutho ukuze axotshe abantu abathengisa imali emgwaqweni yamukelwe ngokusolwa okukhulu. Abanye besithi kumele ekele umthetho wenze okumele uwenze. Iphephandaba leSunday Mail livike ukuba uMnangagwa uthi ukuthengiswa kwemali sokufike kubanga elibi, ngakho ke izinqumo ezimele zisetshenziswe kuzamele zingabi buthakathaka ukuze enelise ukulungisa umnotho wakuleli. Kodwa uZulu uthi nxa lokhu kusenziwa kuzamele kwenziwe ngokusemthethweni hathi ukusebenzisa ibutho mahlayana. Umnumzana Thembani Sibanda isakamuzi seHarare uthi wesabela ukuthi abantu abangenamacala sebengabotshwa ebalisela kuleyo qhinga asebuye lalo elokuthi aqondise osiphatheleni.
Ubona kwami umongameli Mnangagwa utshengisa ubugwala lokuthi wehluleka ukulungisa umnotho wakuleli. Lokhu kuyasethusa nje njengezizalwane zakuleli ukuthi siyabe sesibona ibutho ligcwele nje yonke indawo. Okunye ukuthi ngakula muntu ohamba ebhalwe ukuthi ungisiphatheleni ebunzini lakhe baza kwehlukanisa njani. Iyinto yokuthi uMnangagwa uyingcitshi entweni endabeni zomthetho. Ngeke lo mthetho wenze ukumele uwenze ukuze alungisise amaphutha abawenzayo ukubulala umnotho welizwe.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Leon Chigubhu ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu utshengisele ungathokoze sithi amazwi kaMnangagwa ayethusa.
Amazwi akhulunywe ngumongameli kaWahlabusi ayethusa kakhulu.
Unkosazana Samantha Kuboni laye usole isinqumo sikaMnangagwa esithi nxa engaphuma namaqhinga okuthi abantu batholise imisebenzi njalo ilizwe lithole imali osiphatheleni bazasuka emgwaqweni bodwa ngoba umsebenzi wabo ungasadingakali.
UMnangagwa akangabalekeli into amele ayenza. Sithe sale dola ngo-2010 lisaqinile njalo osiphatheleni bayebalutshwana. UMnangagwa akalethe imali elizweni, the economy will self-correct.
Kinga yemali elizweni isiyenze izinto ezimbalwa ziswelakale. UZulu acabe ngokuthi ilizwe selingabuyela esimeni sika-2008 lapho owawungela mali lokudla elizweni njalo ukuphila kwakunzima. Osiphatheleni bahlala begxuthaniswa ngamapolisa malanga onke kodwa baphinde bephenduke ezitaladeni okutshengisela ukuthi bathembe abanye abantu abakhulu bezombusazwe. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo sezempilakahle singamanga kuhle kweZimbabwe ikakhulu ezibhedlela zikahulumende lamaklinika yamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Donald Trump wele Melika ugcizelele ukuba ilizwe lakhe kalizange libe lenkulumo lele Turkey ukuze umfundisi Andrew Branson wenkonzo ye-Evangelical Church akhululwe. Umfundisi Branson seleminyaka emibili efika ejelela kwele Turkey ngemva kokufunyana elecala lokuba insoli, icala alilandulayo kodwa wagcina ekhululwa ngeviki edluleyo. So kuvulewe intatheli izindaba ezingamachumi phose amahlanu i-48 lonyaka ezwekazi le-Europe kuphela besemsebenzini. Ezinye zalezi ntatheli izindaba zifele emsebenzini zithapha indaba endaweni ezilempi zomdeni. Ezinye njalo zibulawa ngohulumende abentando kayiphikisa kulowo mhlubulo. Ikhansili yakoBulawayo ivale isibhedlela ebesisesamukela bonke abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wesifudo sekholera ukuthi bonke abongi abakade besebenza kulesi sibhedlela labo sebebuyela ukuyasebenzela emaklinika abakade bevele besebenza lakhona. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili yakoBulawayo ivale isibhedlela sekholera kulandela ukwehla kwenani lezigulane ezizedinga uncedo lokwelatshwa nezibonakaliso zesihudo esihambelana lomkhuhlane wekholera. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza isizathu sokuvala isibhedlela sekholera.
Owakhathesi iKoBulawayo akulamuntu ocatshangelwa ukuba lekholera kusukisela ngolwesibili mhlaka 10
yena azange sibe nomuntu obuyileyo ecatsha ngomuntu lecholera ngakho iward yecholera obulawayo eDonko Hospital kwakhathi sisayivalile amanesi abuyele emaklinikawo ansuku zonke akula muntu abamkhangele sizababiza nxa angatholakali
kusenjalo inhlanganiso yamazwe omhlaba iUnited Nations Central Emergency Relief Response isiphe uhulumende weZimbabwe izigidi ezedlula ezintathu ukuncedisa ukulwisana lomkhuhlane wecholera osubulele abantu abedlula amachumi amahlanu ngeviki edluleyo ubulawayo ebeqhuba umbukiso wezokwemba lapho umphathi ntambo wezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni aveze khona ukuba ucwaningo abalwenzayo luveza ukuba iningi labesifazana bayaphatheka kwezokwemba amatshe aligugu kodwa babhekane lodubo lokubamba imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane ngoba bengela mpahla zokuzivikela ngesikhathi besebenza Unkosikazi Nyasha Chakaneta othengisa impahla zokuzivikela ngesikhathi abembi besebenza uchaza ubunzima obubhekane labo mama abembayo
Izinyo abafazi baye they face dust kulama chemicals that they are exposed to ngabe sebenza and all these chemicals they lead to in Scotland is named like cancer like silicosis amanye chemicals you don't even need to breathe them in contact injection your skin will cause a lot of diseases
unkosikazi Sithembile Ncube uchaza udubo ababhekane lalo ematobo lapho abemba khona igolide
kubesibhekana lwama-tribis ama-tribis iwasihluphayo kakhulu ngoba besize sifisa ukuthi luba ngabe kukhona abangasincedisa besicele kuma-landlords ukuthi njengoba singabomama sibe le ndawo zethu esizinikwa besicelele officially udubesibhekana lalo ngolwemercury imercury yaphonga ukusebenza all over nje ayila security njalo sabe singakafundi ukuthi singayenza njani ukuthi ize ingasafisi
unkosikazi Sakhile Moyo omunye wabemba bengaphansi kwesiyabonga women mining uthi bayancindezelwa njalo lo mkhuhlane wofuba uyabahlupha
kunzima esibhekane labo sizangena siyi-women in mining sitributha ngaphansi kwastone so stone ngemva kwe-4 years singenile wabeletha omunye umuntu okuthiwa ngufisane so ufisane nguye oyasidlelezela kakhulu siyazenzela siyazidingela wonke ama-equipment yokuthi sizisebenzele nxa sesisebenzile yena okwakhe izitampa ngale nxa sesifika khona ngalo singagiga yena nguye osethenga i-gold nge-$34 ebhenki khonapho labe liyibo-$60-something so vele asilageyini ngitsho ngoba ngale ngiyabe ngisiyanika futhi lo muntu engiyabe ngithethe kuye ini ukuthi angincedise ama-equipment lana ukuthi angincedise emayikho
iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi abatholi inzuzo engabenza benelise ukunakekela imuli zabo kungela ngozi nangokuzivikela emikhuhlaneni iningi labo lisebenza lingela mpahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane osekudale udubo kwezokwemba ngimele iStudio 7 obulawayo ningu Anastasia Ndlovu
Iningi lethi akukagoqoki okuningi kwezomnotho welizwe kulandela ukwehla kwesilinganiso semali yokuthenga idola leMelika ngamabond notes kumbe ama-RTGS ngeviki edluleyo Impahla ezigoqela amafutha okupheka lokunye izilokho zisilela kokanti iningi lezitolo ezazivaliwe kwesikhatshana ngenxa yalolu hlupho zilokhu zingavulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungiso amalungelo abathengisa impahla emgwaqweni yobulawayo Upcoming Traders Association.
yesibona ngani ukuthi engcweni kuzaba ngoluda ukasika ukuboni mahluko angibona ngoba izinto zilokho ezingikho kathesi sikhuluma kodwa hayi lokho yakade sesikubona besokunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change singayithuthi konkona isibambeki ukuthi konkona siyibona kuming oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo $10 yesibona khona kodwa ifuel iye yaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu kodwa igizili lohlupho kakhulu ayikho kodwa ipetros lesabona kungani kuba lichange ngoba izolo bekungasela malayini emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho ibhizinis iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu yenkuzwileyo ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kuba siphatheleni bangkhona kabalayo
kodwa bona lokhu ebekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni
hayi bona babotshwa sinje kabakho emgwaqweni
sokulo hlelo lolu olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke athinte kanjani ngalolu daba
well Friday adesi siyavula i-call center sicabangela ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyi-terracota yokuthi konkona besicele ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika isikhathi somsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yenaleyana ababengasafuni ukuthi bathengise kwenzela ukuthi bavulele abanye so namhla ngamehlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngalo encedisa ekunikeni amafom kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi kade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo ne-council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayini lani i-m o u yokwenzela ukuthi konkona sikwazi ukuthi izinto esesizivumeleni sezifakwe phansi njalo kuyaprotekta ama-members ethu
lo ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association sixoxelaye ekobulawayo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa idlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
iqembu elimela ilizwe lezimbabwe emdlalweni wenguquli imangalise abaningi ngokunqoba ele-democratic republic of congo nge-2-1 ngomgqibelo khona le elizweni le-DRC emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi lase-afrika ngomnyaka ozayo limpumela ithiye iqembu lezimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu engalaneni yemiklomelo kusubaya sika-group g lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi ele-DRC kanye lele-congo brazzaville wona le miklomelo emine iqembu ngalinye likanti ele-liberia ilo elijeke amanye emsileni wengalane lilo mklomelo owodwa umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlela umncintiswano we-afcon ozaqhutshelwa elizweni lasecameroon qhubekela phambili kuliviki njalo iqembu lezimbabwe kusasa ntambama lizemukela ele-DRC enkundleni i-national sports stadium esiphondlweni iharare kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu bekule midlalo emithathu edlalwe kwisigaba sekasilaga premier soccer league ngempela viki edluleyo njalo ngomgqibelo iqembu le-black rhinos alele iharare city abe ngutshikilobhanqa 1-1 kuthi ngensonto iqembu le-shabani mine lalo libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-highlanders okuyimpumela ethiye umsekeli kamqeqeshi weboso umandla mpofu edane kakhulu
igqibo fana lokuthi silahlekelwe yimklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni wengalani yemiklomelo njalo injongo yethu bekuyukuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu lokuphutsha imidlalo yalonyaka sisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo
komunye umdlalo wangesonto iqembu ledynamo sinqobe le-capes united nge-2-1 okuyimpumela edale ukuba likhuphuke liyehlala endaweni yeshumi lanye engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lane sikhangele umdlalo we-rugby iqembu labesilisa elimele ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-afrika uqutshelwa elizweni lasetunisia ngempelaviki edlileyo abafana bezimbabwe banqobe iqembu le-kenya nge-17-5 ku-final njalo ukunqoba kwabo lokhu kubakhe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-world rugby 7 series wona abakade sebeleminyaka
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngosithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington DC. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.